okokuqala ngibonge nje ukuthi nginanzelela ukuthi uhulumende uqale uhle masinya uphangile ukuthi akhangile uduko lolwehlele abantu bejimani mani ikakhulu laba abayehlelwe yingozi zamanzi. Imizamo eyenziweyo ngiyayibonga kakhulu laba abasiphathisileyo ngiyababongela njalo kakhulu. Ngithanda ukuthi sithi njengesizwe sikhala sonke labo laba abalahlekelweyo izimbulo ezilahlekelweyo. Bese ngisithi ke ezombangazo ziselakali-ke ekande lapha nginyananzelele ukuthi umongameli ngiyambone umongameli ngaba lezi zihlakalo ezithize ezikhona njengokuthi umengameli athi kumele agijima ayefika khona ngale laye ahlanganise lo hulumende wakhe encedise abayehlelwe yingozi laba. Kodwa engikunanzelelayo ukuthi kade sembona ezombangazo ziyangenangena abantu bethi yey umongameli uyangaphi okunjaninjani izinto eziningi besolasola. Kube kanti bakithi amanzi shuwa adalwa uNkulunkulu. Kodwa-ke engikunanzelelayo njalo futhi ngikuthi abantu bayasola nje yonke into besisole besole. Kanti ngani kubo amazweni yangithi mina amazweni anjabo America abantu kuya kube labo hurricane labo bani bani kufe inano labantu elikhulu kakhulu emazweni ke ayenelisayo. Isehlakalo esinjengalesi ngase sithe sayehla kathi isiyabe singaphendlwa amandla kukahulumende.
Mnumzana Sibanda, uyavumelana yini lo baba uGawule la?
Okokuqala ngithanda ukuqhalela izimbulo ezilahlekelweyo njalo kubuhlungu kakhulu ukulahlekelwa kwabantu abalahlekelwe izihlobo labalahlekelwe izifuyo inkomo izindlu kakusonto emnandi. Ngithi mina sithizekani sikwenza kwenkosi kakulanto esingayenza. Bese ngithi kumnumzana uGawule ngiyamuzwa ukuthi uyakhuluma ukuthi yena kuyenzakala, yeko kuyenzakala. Kodwa mina njengomuntu oqeqeshe kwezilezi zinto xa i-disaster management sisala sikhuluma ukuthi i-disaster preparedness yethu njengelizwe ile problem. Umkomo okhokhela i-civil protection unit uyikuthiye kufikisa ikhiyona ube ngena budget. I-CPU ibingena sent eyokuthi incedise abantu. Iziki yonke kuthiwa i-cyclone yeza akuzange kubonakale kulo lutho olwenziwa nguhulumende ukuthi abantu bahambe baye evacuwethwa. E-America kungathiwa i-hurricane yeza wonke umuntu kuyagijinywa.
Mnumzana Gawule, uyavuma yini ukuthi kukhanya kuhambanga kahle ukuloko okuthiwa ngesilungu i-response?
Ngithanda ukuthi ngithi asikhangeleli-ke ngale ndlela ukuthi uhulumende ekungeneleni kwakhe esenemva kokuthi zokubele umonakalo. Kodwa-ke abantu phela i-blame singeke siyise kuhulumende kumbe siyise kakhulu. Mina ngithanda ukuthi ngithi abantu ugatshalo lwana lwe-civil protection olumeleni lwenze umsebenzi walo ngazikhathi zonke luhlale lulungiselele. Ngiyavuma khonokho ezinye izinto abanye abantu bengehlile kumsebenzi aba-osayinweyo makungabi ne-blame kakhulu ekakuhulumende. Hulumende athini thina kube izigaba ukuthi i-province enje u-provincial administrator besebuthongweni le-team zakasebenza labo labo bani abanqabehle let's apportion i-blame kubona abo bantu abakhangele umsebenzi wonalowo kungabi nguhulumende sonke isikhathi. Uhulumende kunje uhulumende kunje. Kodwa khona kokunjalo kuthanda ukuthi le mfundiso ebakhona enaleyo yeqakathekileyo kakhulu ukuthi abantu bona labo babe ngabantu abafundiswayo ngezikhathi zonke ukuthi xa kusehlizehlakalo ezinjengalezi kuthiwa zisondele ebantwini okunye abazenzele ngalindlela. Noba ngisitsho ngithi even kona America amazwe aphambili kakhulu athuthukileyo kakhulu njabo America anothe kakhulu ale nto yonke. Kodwa izehlakalo zenezi ezinjengazenezi ama-natural disasters la ayayenzakala. Enye into futhi kade inanzelela mina nami nginje kade ngingathembile ukuthi engeke ngaba yinto enkulu kangaka engabe iqinise ithatha abantu and ibulala abantu ngobuningi kangaka.
Nantu daba mfundisi Sibanda.
Baba uGawule ngicela ungivumele ukuthi mina ngicela ukuthi uminister we-local government a-resign umsebenzi ngoba abantu labo okhuluma ngabo OPA labo lo-provincial administrator abalali abahambe balala ebuthongweni ima-department isayelihlombe abezomkhathi bayenze kuhle kakhulu basigcina si-up-to-date cyclone nals kodwa i-local government ayenzanga lutho ukuthi i-ed mina uminister we-local government lawo-provincial administrator bakhe labo-DA kumele ba-resign umsebenzi ukuze basitshengisele ukuthi they regret ukuthi bahlalile bekela abantu bonakalelo abantu bafo. Okwesibili ngicela ukuthi into kule baba uGawule idisaster iyenzakala emazweni. Kodwa ilizwe nelizwe ukuze liavete idisaster, kumele istrengthene into ethiwa yi-community capacity. Ngoba idisaster ingehlela endaweni kwe i-community is already vulnerable, yenza khonokho esikubonileyo. Same disaster ungayithatha ihambe se-America athi ngaso zibe ne-impact ebenayo lapho. Kanti kuthini ukuthi njengorhulumente sike siye investe ku-rural amenities, kuye kube ne-housing plan, standard housing plans and the settlements are organized emakhaya.